isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 26 inkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Hayi, isinqumo sesithi kansilile mbona ngathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu okade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona.
Ikansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumelanga bathengise ezitaladeni ngoba lokhu ngumsebenzi obekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. UChamisa uthi intatheli zindaba kumele ziqhube umsebenzi wazo zingathathi cele njalo kungelabandla lezombusazwe ezilisekelayo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lintatheli zindaba eHarare namhlanje, uChamisa uthe ibandla lakhe lizimisele ukusekela umsebenzi owenziwa zintatheli zindaba esithi ziqakathekile kakhulu elizweni ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
So I hear you that the environment within which our journalists have to work has to be corrected. I would say, you know, it's also to do with the nature of our politics.
Ngiyalizwa ukuba umumo osebenza intatheli izindaba zethu kumele ulungisiswe. Kodwa ukuphayo ngezombusazi wethu ukuba siyaswela amapolisa asincedisayo ukuze sigcine ukuthula emhlanganeni yethu. Nxa kungela amapolisa sigcina sisebenzisa isecurity yethu yona iyabe ingalungelanga lo msebenzi.
UChamisa uthe uyadana ngokuba ibandla lakhe kaliphiwa ithuba lokukhuluma emsakazweni efana leZBC lakumaphephandaba anjengeHerald leChronicle. Lamanye aphansi kukahulumende wona athi ngamankampani athola imali kuZulu esithi kumele anikeze uZulu amathuba. Lokhu kugcizelwe isikhulumeli sebandla lakhe umnumzana Gift Osalo Siziba yena othi ibandla lakhe lizenza konke okusemandleni alo ukuba intatheli zihlonitshwe ngesikhathi sokhetho.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcini sihlalo we-Media Alliance of Zimbabwe uPerfect Hlongwane uthi bona njengenhlanganiso bafisa ukuthi intatheli zindaba zihlonitshwe amalungelo azo okusebenza zikhululekile. Ukumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe ikakhulu khathesi ilizwe likhangelane lokhetho olukhulu.
Sibone kuqakathekile ukuthi sikhulumisane, sixoxisane phakathi kwentatheli zindaba kanye labezombangazwe, amabandla ezombangazwe. Inhloso kuyikuthi kube lodlame olukhulu lapho sibona intatheli izindaba zihlukuluzwa. Sasibona thina ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane labo ukuthi lapho intatheli izindaba zisiza thatha indaba emhlanganweni yabo emaralini lento enezifana nalezo. Kufanele ukuthi bona babe leqiniso lokuthi intatheli izindaba zilondolozekile, zivikelekile ekuthini zingaze zahlukuluzwa.
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaChamisa eHarare ube uqoqwe ngabomanyano wenhlanganiso zentatheli izindaba zonke elizweni eyeMedia Alliance of Zimbabwe. Lo asiwo umhlangano wokuqala asebewenze lawa mabandla ezombusazwe begqukuzela ukuthi intatheli izindaba zihlonishwe ukuze zisebenze zikhululekile, zingahlukumezwa ukubotshwa kumbe ukulwisa ukungena kwezinye izehlakalo ezilelungelo lokuba khona njengalokho okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe. NgoLwesithathu yona le viki abemazi baqoqe omunye umhlangano ofanayo lapho intatheli izindaba zihlangane lebandla lezanupf esigodlweni sebandla leli eHarare. Abemazi bathi ngabayikuma ngamabandla lawo mabili kuphela, kodwa bazaqhubeka behlangana lamanye agoqela abe-MDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzora ngomvulo, lamanye ngalesi sikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela iphalamende kanye nomongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezimexpo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Lo mbuthano uphela ngomvulo ngekhefu leMemorial Day. Leli liza kuba lithuba lokuthi abehofisi yomeli weZimbabwe eMelika bahlangane labosomabhizimusi abangaba befisa ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Ngakolunye uhlangothi osomabhizimusi labo bazathola ithuba lokubumba ubudlelwano kunhlelo ezehlukeneyo lokucebisana. Abehofisi yomeli weZimbabwe eMelika babikwa bezaba lendawo lapho abazabe bebhalisela abantu ukuthi bathole ingwalo zokuhambisa ezintsha, ikakhulu labo abayabe belamapasipoti asephelelwe yisikhathi. Kuza kuba le mihlangano yabosomabhizimusi, inhlelo zokuzilibazisa kanye lemidlalo yenguqu. Ikansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumele basuke endaweni zokuthengisela esitaladeni ngoba zibekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso yabathengisa okuthiyeneyo esitaladeni ikhonone ngokuthi sokugcwele abokuza iningi lingabe Zimbabwe ababathathela indawo. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inkokeli yedolobho leGaborone ikhiphe umbiko ukukhumbuza uZulu ngomthetho ovimba abokuza ukuthi bathengise esitaladeni. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwekhansili kanye labaphila ngokuthengisa, bona bakhonona ngokuthi sekugcwele abokuza endaweni zokuthengisela. Imithetho kweleBotswana ivumele abokuza ukuthi bathengise impahla esitaladeni. Omunye oweBotswana okunhlanganiso yabathengisa kwitsheni yesitaladeni, umnumzana Isaac Mukwera, uthi sebethwele nzima ngabokuza abangafuni ukusuka endaweni zokuthengisela okumele sithathwe izalwanize eBotswana. Uthi umhlangano wabo lekhansili uvumelane ukuthi uqala ukukhithwa abokuza endaweni ezitheneyo zedolobho.
Kinete khanye lebanzi yaro sena kwasi dit
sesikhathele ngodaba lolu. Kulabanye abokuza abalegunya lokusitshela ukuba abayindawo noma umthetho usegcekeni ukuthi akumelanga bebanzane indawo zokuthengisa labantwana basekhaya.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Community kweleBotswana umzana Sifa Sithuma uthi umthetho okhona ngabokuza ikakhulu abalamaphepha kawuzwisiseki.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona ngathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu okade besebenza kuhle belama business abanye bakhona, but iCovid idisoriente wonke umuntu. Abantu abaningi abasela ama business asaya operate, imisebenzi iphelile baye ngapi. Umuntu le permit yonke into iright, ulendlu yahlala kuyo mela badala irent.
Uthuma ngalokho uthi abantu abokuza kumele bevunyelwe ukuthi labo bathengise kwezinye indawo.
So mina mbona ngathi akusebenzi lokho ukuthi kuthena na hey lokho ngokwabalapha lokho ngokwabani. Indawo yonke lesingomuntu wonke kuyahasula kulezi suku, akusekho lokho ukuthi ubufukamela abantu. Wonke umuntu kasukume fight for the space. Ngeke umuntu abuye ezothengisa phambi kwendlu ohlala kuyo omele uyibhadale le rent esithi ngoba kukhiwa.
Abanye abezimabha abafuna lo mnumzana Ntokozo Thebe batsho imbono yabo phezu kwalolu daba.
Into ekhona yes kuza si-affecta thina njengabantu baphandle, ngoba vele la le misebenzi le kayibekelwanga thina. Ukhumbula ukuthi vele even nakugazethi ibhaliwe ukuthi aso yethu yabatswana. I still remember ngama-COVID ukhulume kakhulu masisi ngamatafula ukuthi amatafula ngabatswana, of which ikhansele ngayona kuyi-EST senza ukuthi umthetho wangikhona usebenzi. Hhayi, akula kuthi abantu bangathini.
Uthebe uthi ngitsho eZimbabwe kuba lokukhonona uma kulabantu abavela phandle abafisa ukuthengisa ezitaladeni.
Asithethe nini sithi ngabe ngomunye umuntu uyakwenza lokhu, yithi khona le Zimbabwe wena usweli space, uyabona lulutho olokhe luhamba lufana. So ke manje laba baselizweni lakho.
Kungekude eleBotswana labika ukuthi ingatsha eziningi ezifana lokubhaka, ukutshaya isitina umsebenzi wokubaza kanye lokugezisa izimota usungezizalwane zakhe kuphela abokuza bengavunyelwa. Lokhu kulimaza iningi leZimbabwe liphila kakhulu ngayo limsebenzi, ngoba leyamahofisi amathuba akhona ayayincipha ukuthi abantu bathole amaphepha okusebenza ama-work permit. Imisebenzi elokhu esatholakala kangcono ngeyokusebenza emapulazini, amaphepha okusebenza elokhu esaphuma kalula. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Ikhansili yakoBulawayo yazise izolo ukuba amanzi azobe evaliwe okwensuku ezimbili izolo lanamuhla kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama, ngoba kulungiswa izitichi ezisencema laseFernhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu, ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, yona esanda kuhlangana lekhansili ngodaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besingani kuyathembisa ukuthi sikhansili ibisingani yasinika amanzi, especially ngesikhathi se-trade fair. Amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi, kodwa bengani abuya ukungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili, hhayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyi-rashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansili. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansili bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lakusasa, vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho. Angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona bekhansili sicisa balomhlangano ikhansili ezakhamuzi esithi laphana sikhuluma ngokuthi kanti ikhansili sibabuza kuthini kanti amanzi, bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingcebo si umnyaka wonke, kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa yiyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi yobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izisa kwaphuma statements ukuthi izesa ayisena kucitsha sebeza exemptwa ukucitshelwa amagezi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje phu amanzi akhona engasabuyi malanga wonke, kutheni njoba amagitsi khona njoba yibo babekhala ngami.
Ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi, njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadala?
Ukhuma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zonezi bazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamitha ezindlini asibaboni thina, zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho ababuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha amawota amamitha readers. So sikuyadanisa sukuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhula ntshona lezesa ukuthi amanzi gasena amagesi gasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throw njengokuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona zalast up to next rain season samba ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifaya khona ngale zilungiswayo encima efenile kathi kufane okuyigogo okubangela ukuthi khona abantu izakamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala kanti yiwapha amaphayipi yona angela ayehlukana lala abantu abathola amanzi i-CBD le lokuzeni lema-industry kuyayizempi amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhathela amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazempi yibo abalezikarekati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli ye sakwazi ngama-indastry sakwazi kuse-CBD but laba babhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngomabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni lo sithanikile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngonhlolanja mhlaka 15 ku-2011 kwaqala impi yombangazwe eLibya nesikhathi abantu betshengisela ezitaladeni zedolobho leBengazi besola uhulumende wabo. Ngenxa yokuthi uhulumende wahlasela labo ababetshengisela ngobudlova, ngemva kwamaviki amabili, uhlangothi lwe-United Nations Security Council lwaxwayisa inkantolo ye-International Criminal Court e-Hague ukuthi ikhangelisise lolu daba. Ngenxa yalokho, i-ICC ingasebenzisa amandla ayo okuthonisa amacala phezu kobugebengu lamacala empi enziwe kwele Libya kumbe adalwa izizalwane zalelo lizwe. Kusukela mhlaka 15 kunhlolanja 2011 kusiya phambili. Akula kuthandabuza ukuthi eminyakeni elithumi lambili eyalandelayo akuzange kube lokuthula kwele Libya. Impi yaphela ngomfumfu ku-2011, kodwa enye yaqhamuka ngemva nje kweminyaka emithathu. Kunxabangxoza le, izidlova zalwisa zizama ukuthola indawo kwathi ingqungquthela zezimpi zona zehlukanisa ilizwe zilwela indawo ezinothe ngamafutha. ababanjwa kakhulu kudlakela lolu kwaba ngabantu makhaza. Kunjalo nje, izigilamkhuba zahlasela iziphepheli ezazivela emazweni angomakhelwane ezazilubhekise okhunjini lweMediterranean Sea eLibya sijonge ukuya ezwekazi laseEurope. Ngokunjalo akumangalisi ukuthi ukwethekelela eLibya kwequla le-United Nations Independent Fact-Finding Mission ngombimbitho kuthole inqwabanqwaba yamacala ezimpi kanye lobugebengu obumangalisayo obubhekiswe ebantwini baseLibya kanye leziphepheli okugoqela ukucindezelwa kwenhlanganiso zomphakathi, ukubotshwa kwabantu ngokungekho emthethweni, ukubulala, ukudlwengulwa, ukugqilazwa, ukubulawa ngaphandle kwezinqumo zenkantolo kanye lokuthunjwa kwabantu. Ngalolu lwazi esandleni, i-ICC yakwazi ukukhipha izincwadi eziphoqa ukubotshwa kwezephulamthetho eziningi. Umsebenzi we-ICC eLibya udlala indima ebalulekileyo ekusekeleni imizamo yethu sonke eyokuthi kube lokujeziswa kwezephulamthetho njalo kube lokuthula lokuhlaliseka. Kusho umnumzana Mark Simonov, umeluleki weMelika kwezemithetho osebenza ku-United Nations. Imisebenzi yophenyo eyasungulwa yihofisi kamtshutshisi ibeke izisekelo zokuthi labo abetheswa amacala baziphendulele ngesikhathi eLibya libhekane lobunzima obukhulu. Ukucazulula ingxaki kwezombusazwe kanye lokukhuthaza ukulandelwa komthetho eLibya kuzohamba ibanga elide ekuqedeni udlakela lokungahlaliseki okuqhubekayo kwele Libya, kuje umnumzana Simonov. Ukwephulwa kwamalungelo abantu lokuhlukuluzwa kwabo kuzaqhubeka ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathelo okuletha ukuthula kwele Libya. Inyathelo elibalulekileyo emizameni yokuletha ukuthula yikuthi kususwe wonke amaqembu ahlomileyo eLibya ngokuphangisa kanye labalwa behlawulwa ama-mercenaries. Abantu baseLibya baya kudinga ukuthula lokuvikelwa ngumthetho, kusho umnumzana Simonov. Futhi uthi siyayisekela imizamo yenkantolo ye-International Criminal Court yokwahlulela labo abadala amacala eLibya. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kule viki kuWoza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya elemaqaqa seluphendukile njalo ledlalate lalo elitsha eliza kwethulwa ngempelasonto kusasa e-Art Gallery koBulawayo. U-Ezra Jesus Fanda usipha lolu daba.
Ekuzwini lenabo
ekuzwini elimnyama elimnyama bo sathinta salalela saqonda esibayeni inkomo zikamkhulu.
Idlaladela bo elitha elithi ngicelela ithuba baba ukhanya lidla amalangazi ukhulekani khaba ngumholi weyamaqaqa awusikhumbuze labo ndondani leli qembu.
Iqembu lamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 eSouth Africa. Imbangela yokuvuka kwaleli qembu kwakuyikukhathazeka ngomculo. Ma ngikhathazeke ngomculo laphana ngagijima ngayatshela omunye umngane wami ukuthi mfowethu ngikhathazeke kakhulu ngomculo. ngaze ngathi mina lento singathi ime njengentaba phambi kwami wasethi vele uyiqaqele leyo ntaba ngathi hawo madoda mawuthi ngiyaqaqela uthoni wathi ngithi khuphuka uye ngangale kwayo ikho ke ngasengithi mina ngizovusa iqembu ngithi ngamaqaqa ngoba mina sengiliqaqa vele selikhuphuka intaba so mase sibaningi sesingamaqaqa
Happiness, love, faith, freedom.
Sizwa kuthiwa amaqaqa phawulela uZulu idlathe labo elitsha ngempela viki. Chasiza lapho kha.
Siphethe album elitsha elamaqaqa idlalathe lithi lona. Ngicela linye ithuba baba, it's a gospel album. Esiyobe siyilontsha siyethula phambi komphakathi kusasa eNational Gallery of Zimbabwe in Bulawayo. Kuzoba mnandi, kuzoba kuzaba ngokusuku nje bokubendumiso.
When follows Sugagin, no more me for Yena, I was a mentatum belle, for the way I show my elephant.
When follows Sugagin,
when follows Sugagin, no more me for Yena, I was a mentatum.
Ikambu, Lamaka, to me, Womakama Zimbabwe, Jalas and Potega Kulima Zeni, and Makela and the Katra was a puna. Four cabal is 7-1, Lady Zalati,
7-1, Singamakaka. Akukho umhlabeleli okhona esimfijileyo noma ngithi esisebenzisane laye sisebenze nje siliqembu lamagqaqa kodwa siyathembisa ukuthi kukhona nje futhi okuzayo maduze umnyaka lapho siyaphela siza yenza i-album labantwana kids album lapho esifisa nje ukuthi abantwana bazizwe beqakathekile
evangeli mama injola yevangeli isezwini likaNkulunkulu
leli jalathe elitsha lamanye apho makudala abalandeli benu bangawuthola ngaphi umculo wenu
online ungangena kuma-iTunes uyawuthola ungangena ku-Spotify uyawuthola kanti ungangena ku-YouTube channel yethu amaqaqa music uyathola amavidiyo ubukele nje maningi kakhulu kuFacebook uyathi amaqaqa music kuTwitter amaqaqa music Instagram amaqaqa music kanti kuTikTok amaqaqa music bakithi siyabonga kakhulu sengathi lingaqhubeka lisisapota ngenale ndlela lingaqhubeka lisenzela lokho elisenzela khona sinje singamaqaqa ngenxa yenu
umculo wonke namaqaqa oculwa ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubuthisa abantu abaningi amaqaqa yiyo besilawa kuhlelo Woza Friday namhlanje ayaqhaza esiya phezulu Ibe lempela sonke enhle igama lami ngeze Jesus baba
Ngicela linye thuba baba ngoba
ngifundile beshumaya
mama bafundise
beshumaya
lami
ngiyothi
mina
ngizile ngicelulungiso bona
wami mina ngicela linye thuba baba ngoba
ngifundile beshumaya
mama bafundise
beshumaya
Hayibo suka madoda ngamaqaqa akobulawayo art gallery kusasa lapho aza kwethula idlalade la wo ku live talk namhlanje sikhangela umbukiso wezizalwane zeZimbabwe ezihlala khona pa eMelika oweZim Expo oqala namuhla eGeorgia Kwanele mthaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontsunga milinko mo libele mpela sonto elichukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.